thina njengeAthuzi sikuhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level le-O-level ama-examination fees kuzinhlelo. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali sikuqela lathi ababalisi balutshwana abazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo. Asikhangela ama-deadline kuimali kubo-O-level deadline ikukhona pheduzane 9 kusiyafika ku-13 July. So uhulumende ku-constitution yeZimbabwe section 75 ukhuluma imfundo yamahhala. Sikhangela i-Second Republic umnangagwa labo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahhala yiyo abafuna ukuyinikeza abantwana bonke okuthiwa ngesilungu i-basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kizo sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika section 75 ezemfundo yamahhala.